Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Alibuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 kuLwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukunqotshwa ngamavoti amaningi okwenziwe amabandla aphikisayo ngelezane uPF ukhetho lwempelaviki sokuthiya abanye bezibuza ukuthi kanti vele kungakuhambe njani.
Amaqembu aphikisayo abonakala kala message ehlangeneyo kahle yokuyakhankasa emakhaya, baleli message yokukhankasa edorobheni.
Kungaba kuhambe njani esigodlweni se-MDC ngempelasonto okuthiye abanye abasakhulayo belimele?
Upresident Chamisa akalwisananga labantu akamondzora akwenzileyo yikuthi uprotekthe umondzora ekuthini mhlawumbe ungaba nokuxabana phakathi kwakhe nezinye ingatsha zebandla le-MDC.
Abadabuka eZimbabwe abahlala eSouth Africa betheswa icala lokungagezi, abanye sokuthiwa balephunga elibi kakhulu.
Noma omunye umuntu sika nje elephunga lomzimba wakhe nje natural, omunye umuntu imizimba wakhe nje lephunga elingajabulisiwe. So kodwa kusikho ukuthi labo bantu ngabantu ababuya ngaphandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lokuvala izichenxe oloma by-elections olokudinga amakhansila amathathu echolocho kumawadi amabili liyodwa eWetsa. EWetsa ibandla lezanu PF lithanyele ngamavoti angamakhulu ayisitshiya ngalombili 875, kwathi MDC lathola amavoti angamachumi ayisikhombisa lanhlanu 65 kuphela. Echolocho kuwa 20 obemele ibandla lezanu PF uthole amavoti angamakhulu amane 414, kuthi oMDC wathola amavoti angamachumi amabili lanye 21 kuphela. Kuwadi 16 echolocho ibandla lezanu PF livotelwe ngabantu abangamakhulu ayisithupha 623, kuthi eleMDC lavotelwa ngabantu abalikhulu lamachumi amane 147. Kambe kungakumangelwa yini ukuthi ibandla lezanu PF liqhubeke linqoba kangaka ngesikhathi uZulu ephakathi kobunzima ubangelwa ikuma manzonzo komnotho welizwe wona ophethwe libandla lezanu PF? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube lumbuzo.
Kubonisa into ezintathu ezidingakalayo. Kumele kuguqulwe indlela okuvotiswa ngayo, kumbe singathi ngokukhampenwa ngayo, ngoba izikhathi eziningi kusibona abanye bekhankasa ngokudla, ikakhulu ibandla lezanu PF lisolela ukuthi likhankasa ngokudla lezinye izinto ezitholakala kuhulumende. Leyo nto iyabe ifanele ukuthi itshintshe ukuze bonke basuthiseke. Okwesibili, amaqembu aphikisayo abonakala kala message ehlangeneyo kahle yokuyakhankasa emakhaya, baleli message yokukhankasa edorobheni. Okwesithathu, into edingakalayo ukuthi lawo maqembu akhankase kabanzi, kakhankasi kangako, aya nje sekusekucineni kuyaphume futhi kulezo ndawo angabi khona.
Kodwa siyabona umumo wezomnotho elizweni umi kabi, abantu balambile, abantu abalamsebenzi, abantu abalamanzi, abalamagetsi, kodwa belokhu bevotela ibandla lona leli. Thini wena ngalo?
Ye, ngaphandle kokuthi vele kuhlala kulensolo zokuthi kungenzeka ukuthi ukhetho kwalo uhambi kahle kwenziwa lokho okuthiwa yikuriga, kodwa vele sesakufunda ngabantu beZimbabwe ukuthi kabahlanganisi impilo abayiphilayo lokhetho. Impilo yabo bayahlupheka, bathwale nzima, baswele amanzi, baswele ugesi, kudulisi kwakudulisa ukela kudule yonke into. nxa sebesiyavota ngosuku besiyavota bayashiya insizi zabo ngekhaya bayevota njengabantu abahlezi kahle. Yiyo into eluhlupho kakhulu yona leyo, ungabalinje ukuthi kulensolozi ukuthi ungabe kuyarikho, kodwa nje vele ingqondo yabantu bezimbabwe eminyakeni yonke le engamashumi amane i-40 years iveza kamhlophe ukuthi kabahlanganisi usizi lwabo bekumba ukuhlala kahle kwabo lalokho abayakuvumela. Usizi baluthiye ekhaya bahambe njengabantu abakholisayo, yikubona bengaguquli izinto ezenzakalayo elizweni.
Ngokubona kwakho, impumela yona le elokhu iphuma kuma-primary elections ingakhomba na ukubana kuzafana lakhona lokho kuphuma kathesi kukhetho oluzayo oluka-2023?
Ye, nxa ngabe ube bengu-opposition bengizakhathazeka kakhulu, ngokuba nxa ngabe iZANU-PF lokhu iwina ama-by-election wona la kubapha intshukuntshu lokuqina lesibindi sokuthi ngo-2023 ukhetho basengaluwina. Kube sekusenza laba abasekela i-opposition amaqembu aphikisayo baphelelwe yinziyo baqalisa ukuthi lokhu kakuncedi, okuya kwenza ukuthi ngo-2023 i-voter turnout abantu abaphuma besiyavota abasekela amaqembu aphikisayo baphume bebalutshwane, kube sekusithi laba abasapota iZANU-PF baphume ngobunene. Ngakho-ke ungakuthathi kancane khona lokho ngesiphisa kuthiwa kule psychological effect.
Lo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Udlakela oluqhamuke eHarare ngomgqibelo lungaba lwabangelwa ngabecele liphi? Lo umbuzo ngosuvela kulandela imbiko yesikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, othi okunengi okwenzakeleyo okuthiwa kwenzakale esigodlweni sebandla akusiloqiniso. Sixoxe la uSibanda, saqala ngokumbuza ukuthi kanti kahle kahle kuyini okwenzakeleyo.
Okwenzakalayo ukuthi isigondo sethu sihlaselwe ngabantu akade bezithi bona basuka kubandla likamama uMakhuphe bephethe amaphepha abhalwe lokho. Sizwa kuthiwa baxabane labanye abantu bengakafiki lapha ekuhambeni kwabo, bafike banyathela omunye wabantu abathengisayo phandle lapha, basebexabana bengakafiki lasesigodlweni se-MDC. Kodwa bekungasibantu abaphakathi kwe-MDC laba ababonakale e-town, ngabantu akade besukela e-Africa Unity Square lapha tebe belomhlangano khona. Umkhokheli wabethiwa nguMashaya waye ngumuntu we-MDC kudala, umama Makhuphe engaphumi kubandla, kodwa akase ngumuntu we-MDC. Labantu akade labo asebantu abasebenza lebandla le-MDC.
Kanti manje kuvele ngapho ukuthi ixuku lona leli ngelisekela umnumzana Douglas Monzora.
Amanye amabhakana akade bewaphethe ebesithi wona bafuna ukuthi bandla lethu le-MDC lesigodlo kube isigodlo sikamama Makhuphe lo mnumzana uMonzora.
Yena uMonzora like lakhulumisana laye na ngalolu daba njengebandla?
Sithe yebo-ke, ngoba ubekhona kumhlangano we-National Executive embona ukuthi yikho kade kukhangelwe yilaba bantu kade bebuye ukuzowenza uDlakela bebefuna ukuyangisa ibandla le, ngoba i-National Executive ibihlangana khona ngaleso sikhathi izolo. Ngakho sithi sibona sokuhambe njalo abafana kumbe singathi abesintwana be-MDC eyethu bese becaphuke kakhulu ngalolo daba. Umkhokheli webandla upresident uNelson Chamisa wasesithi umhlangano siphela uba uMonzora kangaphumi ahambele ngaphandle, ngoba kungazakala ukuthi abantu laba bebexosa ukuthi bafuna ukuyindawo. Wasemnika abantu abathize ukuthi bamkhangele bameluse singathi ngamagadi aze abe sendawona afisa acabanga ukuthi khona yena uzabe sesafe. Ngalokho upresident Chamisa kalwisananga labantu akaMonzora akwenzileyo yikuthi uprotekthe uMonzora ekuthini mhlawumbe kungaba nokuxabana phakathi kwakhe lezinye iy'ngatsha zebandla le-MDC.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa lo Nkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli wecele le-MDCT kumbe ezinye iziphathamandla zebandla lakhe. kodwa sizaqhubeka silokhu sizama ukuthi sibaphe ixesha lokuthi bakhulume elabo icele ngoba iStudio 7 ayisekeli hlangothi. Izakhamizi zentephe eGwanda sezikhuthaze uhulumende ukuthi aphe umsakazo wentephe community radio station ilayisensi yokusakaza ngokuphangisa zisithi zithwele nzima ukuthola imbiko eqhakathekileyo ngenxa yokuthi amagagasi emisakazo kahulumende eZBC engafiki kibo. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kuvele lapho inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, ithakazelela usuku olwadlulayo olwe-International Day for Universal Access to Information emkhosini oqhutshelwe ezitolo zentephe ngomgqibelo. Intephe Community Radio Station sile minyaka elithumi yafaka isicelo sokusakaza kuhulumende kodwa kuze kube lalamuhla ayikayiphiwa ilayisensi. Lokhu sekudala ukuthi iningi lezakhamizi leqiwe imbiko eqakathekileyo ngoba amagagasi emsakazo kahulumende engafiki endaweni eziningi kulesi sabelo okudala ukuthi iningi lihlale lisemnameni ngalokho okwenzakalayo. Umnumzana Albert Mdlongwa yisakhamuzi sentephe uthi sesiside isikhathi belindele umsakazo kaZulu.
Isikhathi eside iminyaka sicela ukuthi okwamashi akutshintshe kuphangise kubuya sisakaze lapha entephe ngoba sekule minyaka ekhona 7 konke lokhu kungale sikubambe sicela ukuthi kube lethu la sizilalelethu ngoba isikhathi eside sithofe kakhulu sicela ukuthi ayiphangise ibuye.
Esinye isakhamuzi sentephe umnumzana Collins Banda uthi umsakazi kaZulu uzanceda kakhulu kwintuthuko yesigaba njalo uzadala ukuthi kube lula ukuhanjiswa kwempiko ephuthumayo kuzakhamizi.
Aba kithi uhulumende uyasizwa siwanikwe lawa malayisensi esiwakhalelayo. Akula ngozi nje khona ukuthi umuntu athole ilayisensi yokusakaza. Njengabantu siyayicela le layisensi ukuthi sisakaze sikhulume indaba zethu sithuthukisane sisiya phambili.
Kansila kawa 13 umnumzana Phineas Maphosa obekulumbuthano uthi laloba sesiside isikhathi belinde ilayisensi yokusakaza akusenzi ukuzajwala ukuthi bayithole.
Sivela khatshana ngohambo lwentephe community radio station
ifikile ekwizinga lokuthi siyathola manje ilayisensi.
President ukonfirmile wa-afema ukuthi he is now giving ama community radio stations ama licenses from the president himself siseSheraton eRainbow Towers kwe-AR.
Umqondisi wenhlelo zentephe community radio station umnumzana Velo Zondo uthi owathesile umsakazo usebenzisa indlela ezijeneyo zokuhambisa imbiko ezibalisa iWhatsApp ukufinyelela kuZulu besalinde imvume yokusakaza kuhulumende.
Uhulumende ukhanya uhudula inyawo ukuthi asinike lawo magagasi ukuthi sisakaze. Okwamanje siyasakaza ngama WhatsApp lama bulk SMS lokufaka nje emaphepheni ama flyers esebezwathumezela ebantwini njalo okunye sikwenza ngama community meetings. Uma singathola leyo license abantu besigaba bazathola information ngesikhathi bebesifuna ngaso.
Inhlanganiso yomanyano yamazwe e-United Nations ithi kubalulekile ukuthi amazwe onke jikelele athuthukise imitshini yokuhambisa imbiko emaphandleni uze izakhamizi lazo zenelise ukuthola imbiko kanye lolwazi kalula. Uhulumende wakuleli usanda kuvuselela uhlangothi olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe PAZ ngemva kokukhethwa kwamalungu amatsha azalawula umsebenzi wokunikezwa kwabantu amalayisensi wokusakaza. Kusenjalo abagatsha lokondliwa kwezifuyo abe-Agritex bathi liya liqonga nsuku zonke inani lenkomo ezibulawa indlala kulesi sabelo njalo sezedlula inkulungwane eziyisithiyagalombili 8,028 inkomo esezifile iningi lazo eBedbridge laseNsiza. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikonhlamba entephe ngu-Albert Ncube.
Ezinye izalwane zakwele South Africa zibikwa zisithi abadabuka eZimbabwe kabagezi njalo balephunga. Enkundleni yokuxhumana eTwitter lolu daba solusabelele abanye abadabuka eSouth Africa besithi kumele bafunde ukuthenga amakha avala uhlofu ama-roll-on ngesiNgisi abavela eZimbabwe. Abanye njalo bethesa izalwane zeZimbabwe ukungaxubhi okwenza banuke umlomo. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane dabuka eZimbabwe unkosazana Victress Mathutu ongumkhokheli wenhlanganiso yabesifazane eZim Imbokodo sambuza ngodaba lolu.
Angithi vele lapho esihamba khona nje kuhleli kunekulumo ezingathi zithi phecelezi ezihleli zisichothoza. Yinto esihlangana lazo mpela. Kodwa kungasikho ukuthi bakhuluma iqiniso ngoba ngesinye isikhathi basuka nje basuke umuntu ombonayo ukuthi akanalo lelo phunga njalo uyifakile ngaleyo roll-on nawe ma umbheki bethole ukuthi hhayi ayikho le sizathi singenza bezebethi lo muntu unephunga leli likabake litsho.
Akula ngitsho suke wamuzwa ukuthi ule phunga.
Ngingathi umuntu singamuzwa ukuthi ulalo lelo phunga kungasikho ukuthi ngoba umuntu ubuye eZimbabwe laba abantu ababuye eSouth Africa sometimes unokuthola ukuthi ugibela nabo etaxini ubuye eSouth Africa ukhuluma le language yala na ulalo lelo phunga likhona ebantwini ngoba kuvela abantu sometimes abanye abawasebenzisa amaroloni but akukho ukuthi kuthiwa laba ababuye endaweni enje iba bangawasebenzisi bonke nje abantu bakhona nje yonke imihlobo kukhona laba abaleleyo nyama wokuthi abathanda amaroloni noma omunye umuntu usuka nje elephunga lomzimba wakhe nje natural omunye umuntu umzimba wakhe nje lephunga elingajabulisiwe. So akoda kusikho ukuthi labo bantu ngabantu ababuya ngaphandle. Wonke umuntu nje sokungaba yiwuphi umhlobo nje ukuthi kuphume umuntu olaleso sifo sokuthi angafaki iroloni noma vele ngelesifo esinatural emzimbeni ukuthi umzimba wakho unohlofu into ezifana nalezo.
Emlonyeni khona-ke akula osuke weza ukuthi hayi umuntu uthi yena ujombe okokuthi-ke uyekenelisi ukuthenga umuthi wokuxubha amazinyo evele ngumuntu odabuka eZimbabwe. Kuyatholakala yini khona?
Kuyatholakala. Isimo sibi lapha eSouth Africa abantu baphila ngaphansi kwezimo ezinzima okokuthi akumangalisi. Kuyatholakala ukuthi uthole ukuthi umuntu akawutholanga umuthi wokugxubha amazinyo hhayi ngoba akafuni ukuwagxubha kodwa sometimes ngesibadi sokuthi umuntu akanayo leyo mali yokuthi ayithenga leyo toothpaste agxubha amazinyo. Into etholakalayo ngenxa yesimo somnotho abantu abasebenzi impilo inzima iyakwazi kuyazi ukuthi kuswelakala izeswelakale leyo mali ye-toothpaste. Angeke uze umthole umuntu uma yethi umlomo wakhe unephunga elingekho right ngoba akayitholanga imali yokuthenga i-toothpaste ageza amazinyo akhe. Leyo into etholakalayo njalo singeke siyivike ngoba nxa isimo somnotho singavumisi ukuthi umuntu ayenze.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathutu olwela ilungelo labesifazane dabuka eZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yabesifazane eZim Imbokodo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye, siphinde saxoxa lesinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, umnumzana Jayce Simana Mpofu, othi okukhulunywa izalwane zakwele South Africa zisithi abeZimbabwe banuka amakhwapha ikubaphoxa nje kungela qiniso.
Kungaba liqiniso ye kuphinde kube ukuthi nje kuzondwa kwabantu futhi ngoba kakhulu nama-taxini lama-taxi esihambakayo i-public tax ngayenzeke kukhungabethi abantu bezimbabwe kabagezi abantu bezimbabwe bantu kuningi nje okube kukhulunywayo kodwa kube khona abanye nje ababonakala kuthi hhayi amanzi abawathandi kuya ngesimo isimo kwabanye abantu khaya sinzima kakhulu ngoba abanye abantu siyababona abakandawo ukuhlala esibonakalayo lapha lala khona vele nalapha abonakale khona isikhathi esiningi iindawo ezingekho clean ukuthi try making so kulo bunzima obukhulu abantu ababhekene nabo kusiya ukuthi umuntu ufikele kuphuhlala ngathi kodwa impilo inzima kwabanye abantu baseSouth Africa la.
Okokuthi impilo enzima na kumbe ngabantu asebazitshela ukubana hayi imali kumele iye emlonyeni kuphela.
Bakhona abantu asebadelayo bakhona abantu asebadelayo impilo yabo asebezitshela nje ukuthi khonokho kutholile ngaleso sikhathi akwenzaleso sikhathi ku-right so ngabantu abengaselandawa nekusasa yakho abengaselandawa lokuthi yena ebantwini ubonakala engumuntu onjani kasakhathali ngalokho. So impilo of course izima siyakubona kodwa-ke isikhathi sokugeza abanye abantu vele kabanaso totali abacabangi nje kodwa-ke hhayi asiyonto etholakala indawo eziningi abantu nje abambalwa kube ukuthi ngone kusodwa kwabantu yesizwa sicho kodwa hayi kukhona ukuthola lebantu kakhulu labantu abahlala bebanengi laba bahlala ama groups ngoba thola kuyisquad mathu kuyisquad camp bahlala khona apho lendawo yangkhona bahlala ama plastic nabanye bangkhona abanye bahlala phansi ama bridge abanye bangkhona bahlala ama bridge zidropping ngayo ama bridge lana hayi nje kwaye ala mani ala gate kunanto ekhona umuntu uyangena ebusuka lana mina phuma epark ayithwelele epark smile angalishona abuye futhangene khonapha nabe so indawo ezinjazo lezo yikotholela khona ntanjalo abo ukuthi bathina sibenikela abantu ngendlela engalunganga.
Bona abadabuka eSouth Africa bakhona yini abalephunga njengalabo abadubekayo beZimbabwe?
Ya bakhona eSouth Africa laba abadubeka behlupho olunjalo abangenandawo ezibonakalayo abahlala kuzo ngoba khona amalanga adlulileyo ePretoria lapha bethu kulabantu ede bebabulala labo bantu indaba yakhona amaphoyisa bayilandela ngathi bacinga bebabambela abantu asazi kodwa-ke besukula abantu ede behamba belandela abantu abangenandawo zokuhlala bebabulala ebusuku bebonakala ekuseni ungangena ethawni ngathi esePretoria kunje sona mesani kakhulu ethawni uthole emavarandini amaningi amabhilidi amaningi bendlele abantu ana balele khona manje kathini sebelele sokunje so emavarandini amabhilidi ama-shop amaningi then mayelanga liphume ekuseni bayaguqa ingozi ukuthi zifihlophaza akuzimbona emini.
Lo ke ngumnumzana Jesus Manampofu esinye njalo esizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa sikhulumela ecingweni ekhona le eSouth Africa. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi eyomnyaka ozayo. Leli phephandaba lithi lolu luhlu lukhangelelwe ukuthuthukisa amafekitali ngoba uhlelo lokubopha amabhanti obe oluthiwa yi-austerity ngesilungu solwekethisiwe nguhulumende. Iphephandaba leSouth Africa eleSunday Independent lithi ucubungula kokubulawa kukaSenzo Meyiwa owayengumdlali wenguqu kukhomba ukubana amapholisa afuna ukucitsha ubufakazi ngendlela yokuvikela omunye. Leli phephandaba lithi uMeyiwa kukhanya wabulawa ngabantu ababesendlini ababalisa owayeyintombazana yakhe uKelly Khumalo, unina, lezinye izihlobo ezine hatshi izigebengu ezangena endlini zambulala njengalokhu kade kucatshangelwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mina engucelayo ngicela basitshele ukuthi khona izijeziso lezo abakhala ngazo zimi njani, basifundise. Asikwazi ukwenzela ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele ngoba uga iBritain ithi yafakela amalunga eZanupie ayifakelanga ikhanda. So besicela ukuthi sibe kwazi ukuthi kati izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani.
Mina lami bantu baStudio 7 ngendlela kade ngibona ngakhona, mina ngibone ngathi kuvele ngabe kuthiwa bona bona labo mnangagwa laba labo othamisa laba ngoba vele kuyabayehlulela kuyanto abayenzayo bayafana nje. Ngabe kuthiwa bayavumelana bethengise ilizwe leli laseZimbabwe leli ezethengisela abelungu ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liphi ilizwe maybe angakwazi ukuphatha kahle izizwana zeZimbabwe engcono kakhulu ukudlula amaqembu lawo. Sanibonani bantu beStudio 7, lathi thinesikhalako kakhulu yoko nokuthi vele bangazirefise kanjani bona umnankagwa ukuthi bazalungisa izinto betshona begibela izindiza besenzani badlalisa isikhathi ngoba phela kuyafanana ngoba vele kebamosha lelizwe njalo la ma-sanctions la abakhala ngawo azakhithwa kanjani ngoba vele yibo abayenzayo la ma-sanctions apha ngoba babevele benzela yena lo mgaqo angithi into bamosha lelizwe. So yona iZANU-P F ma ihlakaniphile njalo mayifuna ukulungisa lelizwe kayikhiphe yena umnankagwa izame ukuthola omunye umuntu khonaphana kuZANU ngoba usasemncane oseyintsha uyo ngakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheyo angakwazi ukuba lo sizwe but bekhiphe laba abantu abadala bonke banabamusha ilizwe
Mina engikhulumayo ngumthokozisi lapha eHaburuni eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimo, siyadubeka sithwele nzima, sithwele nzima elizweni labantu lapha. Khathesi bavota sobaza sidudula, siyajona sigwela amagumbagumba sikanjiswe ekhaya. Izindaba zikamnankakho mina bengimcela umnankakho ukubana nabogawula ukubana bakhulumelane lochamisa kabakhulumele uchamisa umfana olejwawule imali ngoba nxa bengakhulumanga lochamisa akula nto ezakuhambe ezimbabwe khonapho abantu sala sidubeka kuphela so akuncedisa ukuthi kuthiwe umuntu uyabusa ubusa bani abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungalamanesi kungalamadoktor siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula ayibhondi langikhona basiphrintela amaphepha bathi imali umthula incube sezionele i-CV yakhe sezionele umsebenzi kathesi iqhatshwa ngurhulumente lobuselo le-corruption ngelinye ilanga madoda we will hold you accountable ngelinye ilanga madoda lizathwala nzima ogawule bona abo bazabe sebegijima labo Joseph Chuma bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibathayibatha yona liyani eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphana manje kathesi siyalifaka phakathi lani bomanjuru siyalilandela futhi lingamasela uyathola umuntu esithi waphuma ku-ZANU PF kodwa evele lisela wasitshontshe i-ZANU PF ayizange imlandeli yemthathela wonke amaplazi lawana ngona siyalandela siwathathe lizalunga.
Lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp lingakhohlwa-ke lingasithumela amazwi enu ku-plus 1202 465 0318. Kundaba zeMelika, ukwethulwa kobufakazi bokuzama ukususa umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump ngomthetho edale lePhalamende othiwa yi-impeachment ngesilungu sokuzenziwa emphakathini. Asebephe ubufakazi bebesipha lobu bufakazi edale lePhalamende phansi kwamakomidi achiyeneyo, kodwa kusukela kuyona le iviki sokuzatshengiswa kubo mabonakude uZulu azibonele. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi, sakamuzi seMelika, yena idabuka eZimbabwe.
Ya, ngibona ngani kuzabenza batshintshe ingqondo, especially abanye bangikhona, kodwa kula abanye vele abangasoze batshintshe ingqondo lanxa sokuthe. Ngibona ngani kodwa kuza laba ade besemngceleni wokuthi kungabe kungamanga, kungabe kungasoqiniso, kungabe kuyinto yokuphekwa, bangatshintsha ingqondo. Kodwa kuzabakhona laba abavele abamsekelayo kuze kuyefike ekugcineni, basoze batshintshe.
Manje ngokubona kwakho kukhona yini esizakuzwa okungabangela ukuthi abantu bethi impela kumele uTrump asuswe esihlalweni, kumbe ikhona okwesesikuzwile kuphela?
Yeah, asazi ukuthi ukhona lo ndoda owayengukuTrump lo oqalisa nathiwa nguBolton lo, asazi ukuthi uzabuya lani, ngoba layo khanya ezimisele ukuthi afakaze kwelindawo. So ngabantu ababe kuTrump, so kusho ukuthi ubufakazi babo fanele bube ubufakazi obuqinileyo. Nxa engabuya le bufakazi obuqinileyo njengoba wayeseduze likamongameli, kusho ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuqhutshwe isiqhubo sokuthi kube le impeachment.
Siyezwa kuthiwa abebandla likaTrump elama-Republicans bathi labo kumele umamangala, yena lo kuthiwa ngu-whistleblower, kunye lo mtaka mnumzana Joe Biden, labo baphe ubufakazi. Kungakuyindlela yokuthi bavike na ukuthi uTrump athoniswe, kumbe kulesi sindo okukhulunywa ama-Republicans lokho?
Kusobala ukuthi bona ama-Republicans umdlalo asebewudlala lapha sebefuna nje kuqagela nebhora ukuze kungakhanyi lokho ububi obenziwa ngalowo mangameli, ngoba kukhona futhi asebesithi bona le into vele yinto yoku sebefuna lokuthi kuhlaziwe indaba elethwa ngama-Democrats ihanjiswe ekhothi la kube licala futhi khonokho ukwenza khonokho ikhonokho ukumangalela uTrump kube licala khona ngokwakho. Angithi yabona, so sebefuna nje ukuthi kube kuqagelane bhora, kodwa-ke umongameli uwenza isisindo salobo ububi bukamongameli bungaze babonakali.
Alo ke ngumnumzana Amandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube khuluma icingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibanele njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama ngo 7:30 libe lelangelihle igama ngu Chris Gande.